Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-26 Mbimbitho 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
EParliamenti kulomthetho okuthiwa Parliament Privileges. Uma ungakhuluma eParliament uvikelwe umthetho welizwe.
Silengxoxo lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ocatshileyo ebalekela amapholisa.
Mina ngikhona kwelika Mthwakazi. Ngathatha isinqumo sokuthi angisoze ngibaleke ngiphume ngaphandle kwelizwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usememe abezokholo ukuzothandazela ilizwe emkhosini ozenzelwa esigodlweni se-State House namuhla.
Kube kuzolunga Chris uma imithandazo le ihlelwa ngamabandla.
Kwezemidlalo, iqembu lesizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors seliphumelele ukuyadlala kuma finals omdlalo weAFCON ngemva kokunqoba eBotswana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fatsayi Mahere uthe ibandla le-MDCT liyaziyenga ngoba abantu abavoteli ibizo lebandla kuphela. Lokhu sikudaba lwezombusazwe inhlanganiso elwela ukhetho olukhululekileyo elizweni eZesn ithi lanxa isemukela ukuvunyelwa njalo kokuqutshwa kwezombusazwe elizweni isola ukungavunyelwa ukhetho lwama-by-elections. Uhulumende wazise ngolwesibili ukuthi inhlelo zombusazwe sezingaqutshwa njalo kulandela ukumiswa kwazo ngenxa yegciwane le-coronavirus elaqhamuka nyakenye. IZesn ithi ukuvumela ezinye inhlelo zombusazwe kodwa kungavunyelwa ezokhetho ikwephula ilungelo loluntu. Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi selilobele i-commission eqhuba ukhetho elizweni eZEC incwadi lidinga ukukhulumisana layo phezu kokhetho lwama-by-elections osolulesikhathi lungenziwanga. Leli bandla lithi lifuna njalo ukukhuluma ngoluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll kanye lohlelo lokudweba kutsha imingcele yezigaba olwe-delimitation. Lokhu kuphume emhlanganweni we-National Standing Committee yaleli bandla oqutshwe izolo. Ikomiti le ithe kumele kuguqulwe okunengi andubana kwenziwe ukhetho. Isole njalo ukuxotshiswa kwamalunga ayo edalele iParliamente ayisithupha agoqela umnumzana Tendai Biti. I-MDC Alliance ithembise ukuthi izabhoda ngelizwe isazisa abasekeli bayo ukuthi yiwaphi amalunga edalele iParliamente asehlubukile kuleli bandla aya ku-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Muonzora. Ibandla leli lisola njalo inyathelo elizanywa nguhulumende elokujezisa amalunga alo etheswa icala lokuyisa idalele iParliamente ngokungasukumeli kumbe ukuhoza umongameli Emmerson Mnangagwa. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
EParliamenti kulomthetho okuthiwa Parliament's Privileges. Uma ungakhuluma eParliament uvikelwe ngumthetho welizwe, ungasola bani ngisho lo president ofake emthethweni, ungamsola vele akulacala. sesimangala ukuthi iZanu PF isebenzisa lawyer wabo waye independent waze bamncenga wangena kibo Jonathan Samkandi namhla sekhupha inkalakatha yendaba yokuthi ufuna ukuthi amalunga ang-118 ajeziswe iParliament amanye abhadale imali efika 1.2 million RTGS amanye abhadale 400,000 each ngenxa yokuthi bala ukulalela izinto ezingalamkantsho ezazikhuluma ngu-Emmerson Mnangagwa upresident weZANU-PF. IParliament inomthetho ukuthi ungabona umunye umuntu ekhuluma into engakuthakisiyo noma ekuconilayo noma engalangqondo ule mvumo yokusukuma uzihambele esithi yi-walk out. Konke lokho okwenziwa iParliament is unconstitutional. Kungabe silamakhothi angekho ngaphansi kweZANU-PF ngabe vele into izahlilahlelwe emangweni njengenkomo elomkhaza.
Kuyini eliza kwenza pho?
Bazamile ukusebenzisa izikhothamakhe zabo ezingonjora lomunye ongamaphathi ukudiliza ibandla bakubona kungani sokubasinda namhla sebebisa umthetho abawukhandileyo besenzela ukuthi baxotha abantu. Kunganani akula muntu ozanyikinyeka. We will never relent from the truth until logical conclusion where we are going to enjoy rule of law and all freedoms unabated. Nizama ukutshela amaZimbabweni ukuthi yinqwala okwenziwe eParliament yeZimbabwe. Labantu ede bengaboni iqiniso sekuzakhanya ukuthi nanti ibandla elimela abantu elizondwa yiZANU-PF. Bafuna izikhothamakhe zabo njengoSmith wayesebenza labo umzuriwa bagcina sebehlanjwe ngama-freedom fighters.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mkhondisi Moyo elokhu ecatshile ngemva kokudingwa ngamapholisa ayehlomile emzini wakhe phakathi kwamabili kumaviki amathathu adluleyo. Ibandla leMthwakazi lithi amagqwetha alo alwisana lokuthi amalunga alo abotshwe kumaviki amabili adluleyo akhululwe esitokisini ngemali yesibambiso. Amalunga la ayisitshiyagalolunye avalelwe ejele yekhami lemlondolozi njalo icala aletheswayo ngelokubangela udlakela likhangelelwe ukuthethwa kusukela ekupheleni kwayonale inyanga mhlaka 31. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mqondisi Moyo othi ucatshile ngoba elokhu esadingwa ngamapholisa.
Kusithi ukuthi siyalwisa lamagqwetha ethu ukuthi i-High Court application iyenziwe before i-date ka-31 March ngoba sikholela ukuthi amalunga ethu kawalala icala kumele ukuthi baphiwe i-bail bathonisiswe bephandle. Kuliqiniso ukuthi balimala futhi njalo kabayelatshwanga. Amapholisa azenzela umathanda angalaleli ikhothi ukuthi basiwe esibhedlela. Benanzelela ukuthi i-medical report iyayizophuma ngabanye bethu abalinyazwayo iyayizakhombisa ukuthi amapholisa abalimaza njalo abalocuku phezu kwabo. Kungakho ke siqhubeka sibathengela imithi bekhona ngale ekani ukuze bathole ukuphila. Ngakho ke kuzofika namhlanje behluleka ukuthi bathole ukwelatshwa okuqondileyo ngoba uhulumente weZimbabwe engelandaba labantu bethu.
Sesikhangela wena ngokwakho umkhokheli we-MRP ungaphi kathesi sikhuluma nje njalo ukudingwa kwakho kwaphethangani uzazinikela yini emapholiseni?
Ngiyabonga dadewethu labalaleli. Mina ngikhona kwelikamthwakazi ngathatha isinqumo sokuthi angisoze ngibaleke ngiphume ngaphandle kwelizwe nginanzelela ukuthi kulicebo leZANU PF kusukusela ngo-1980 begijimisa ubaba uJoshua Nkomo ngesikhathi sombhuqazwe ukuthi bahlukumeze inkokheli zemathebelele bazenze zibaleke ziphume elizweni. Ngokunjalo nginanzelela ukuthi umehluko phakathi kwami labo bonke engilabo kumthwakazi Republic Party lo mehluko okhona phakathi kwababa uJoshua Nkomo labanye abahamba izolo belwela ilizwe leZimbabwe yikuthi thina kasilweli iZimbabwe, silwela ukuthatha umthwakazi okulilizwe lethu. Kungakho-ke ngikhethe ukuyala ngikhona elizweni khonapha ngisebenza ngendlela engizasebenza ngayo okwenziwa yenza ukuthi ngingahlukani labantu. Engingasoze ngikwenze ikuzihambisa emapholiseni. Nginanzelela ukuthi laba abantu abangidingayo kumbe ababuya endlini ebusuku babengalandanga ukuzombopha, kodwa kwakungabantu ababelanda ukuzongithumba, kumbe ngithi babengabantu ababelanda ukuzongibulala. Ngoba ngabe babelanda ukuzongibopha babezabuya ilanga likhanya, babezabuya emini, kumbe babezayenza ama-warrant of arrest. Ayisikho kokuqala ukuthi ngibotshwe, sengibotshwe mhlawumbe okwedlula amahlandla angedlula 17. Izikhathi eziningi nxa bembopha balokungibiza bethi ngibuye e-Central loba kusiphi station lapho babefuna ukungibophela kiso. Angikaze ngalo ukuhamba, nyake ngihambe befike khona ngale bangethesa icala. Ngokunjalo okwalesi sikhathi kukhanye kwahlukile kakhulu, ngoba ngadingwa ngamadoda esibutho lamadoda esipholisa wonke ehlome ephelele. Icala lami ngingalazi. Yikuthi batshengisela obala ukuthi bafuna ukungibulala, bafuna ukungikidnapper, bafuna ukungicatshisa. Ngase ngisithi hayi, kangiyi kuzisarenda kulezi ndlova. Yena le owaye efakaza ecourt engu-investigating officer owemele iZANU PF government lamapholisa. Wafakaza watsho ukuthi yena yena okwenza okunye benganiki laba abanye bethi bail ababotshiweyo kuyukuthi mina ngisadingwa kangingabonakali. Kodwa isimanga yikuthi abacaci lokuthi ngidingelwane lokuthi ngenzeni. Osokungenza sinanzelela ukuthi yena lo wayefakaze court esithi ngiyadingwa angingabonakali, laye ungomunye walaba bendinga ebusuku befuna ukuzongibulala.
Lo ke ngumnumzana Mkhonjisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 esendaweni engaziwayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi namuhla lilanga lokuthandazela isizwe emkhosini ozenzelwa esigodlweni se-State House. Kunxuswe uBishop Samuel Mudendi, Reverend Andrew Taunashe, lenhlanganiso yeZimbabwe Indigenous Interdenominational Churches, leye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Sixoxe lonobhala jikelele womanyano wamasonto oZimbabwe Council of Churches, uReverend Kenneth Mdada, saqala ngokumbuza ukuthi pho, njengoba kunxuswe amanye amakholwa amanye enganxuswanga, kungaba ngumthandazo wesizwe sonke na?
Kube kuzolunga Chris uma imithandazo le ihlelwa ngamabandla, ngoba kuyenza ukuthi amabandla wonke aparticipate ngendlela efanayo. Othwa yi-national prayer. Kodwa uma abantu befuna ukukhuleka nje umuntu wonke okwazana lo uNkulunkulu engakhuleka, ngoba umkhuleko kawufuni democracy. Uma abantu bafuna ukukhuleka nje bayabiza laba abafuna ukukhuleka nabo bakhuleke. UNkulunkulu uyabezwa uma belenhliziyo evulekuleyo kuNkulunkulu. So asifuni ukuthi sithi umkhuleko lowo awusoze usebenze ngoba thina sibe singelawo ama-details ukuthi uzohamba njani.
yona imthandazo izazwakala yini nxa kuyikuthi elizweni kukhanya kungela kuxolelana siyabona abanye bayabotshwa mahlayana lokunye okunjalo akumelanga kuqale kulungiswe yini ukuxolelana lokuhloniphana lokuphila kahle kwabantu ukuze imthandazo izwakale
hayi Kristi utsho njalo umbhalo ukuthi uma ufuna ukuza lesipho kuNkulunkulu umele uhambe kumakhelwane wakho lilungisane uma lilazo izinto ezingahambi kahle phakathi kwenu so ngiyavumelana lawo ukuthi kubalekile kakhulu ukuthi abantu siyezwana njengelizwe siyakholwa kodwa ukuthi kumbe imkhuleko enje iyancibilisa inhliziyo zabantu ukuthi babone isizathu sokulungisa ama relationship as a condition yamandla omkhuleko ngoba kakhulu kudinga ukuthi uma abantu bakhuleka bathi labo uNkulunkulu asithethelele amacala ethu njengathi thethelela labo abalamacala ngathi utsho njalo uJesu so kubalulekile ukuthi ubudlelwano lwabantu lulungisiwe uma abantu bezofuna ukuthi babe lomkhuleko Chris
umbuzo wami wokugcina bakhona abanye abathi bona abamasonto inkokheli yamasonto layo ayibambananga ukwenza kube nzima ukuthi kubanjwane kuthandazwe ndawonye kuliqiniso yini lo
I think indaba yokubambana kwamasonto ilokuzeni I think imagination yabanye abantu amasonto abambene kakhulu kodwa ilokuzeni umuntu nomuntu engavuka ilinyilanga ethi mina ngilibandla ngizofuna ukuba lomkhuleko ahambe kupresident athi president ngilibandla mina ngizofuna ukuthi ngikhuleke upresident avuma dai ngiyavuma woza sizokhuleka lo mthandazo uthwa iNational Day of Prayer ngoba akula ilokuzweni ibandla elizothi thina sile monopoly eyokuthi okuthiwa iNational kuyini
lo ke ngu Reverend Kenneth Mtata ongunobhala jikelele womanyano wezokholo oweZimbabwe Council of Churches ubexoxa icingweni leStudio 7 eseHarare Ukwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iqembu lesizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors seliphumelele ukuyadlala ama-finals omdlalo we-AFCON ngemva kokunqoba eleBotswana nge-1-0. Kodwa ukwenzela phumelela isibayeni sika group H ukuthi ele Algeria lele Zambia abe ngochiki lobhanqa 3-3. Iphephandaba le Herald lithi uNelson Nunge wedolobho leChinoyi ugwaze wabulala umkakhe uFaith Mhlanga bebanga uNamnede kade bevumelane ukuthi ngowabantu ababo kodwa uFaith wawunatha kwasekuqhamuka izibhakela. Ununge wasethatha ingqamu wamgwaza umkakhe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bakastars beStudio 7, sanibonani bakastars beStudio 7, nabalaleli. Mina ngithi nathi njengesizwe mthokazi, ngithi kungaba kuhle nathi ukuthi inkosi ma ingatholela nje indawo khona le ngakithi emakhaya, esizwe mthokazi lapho ezohlala khona. Hayi ukuthi sizwe ukuthi inkosi yethu ila eJohannesburg, eJohannesburg, yasuma ezakhuluma sakuthi inkosi yethu ihlala la eJohannesburg, ngingafaka inkosi yethu isiphephethe, bona ngathi inkosi yethu isiphephethe njenga so. Ngaba ukuthi uma ingathela indawo yengakithi emakhaya siyakwazi kuyahlala isigodleni sabo thomas ngiyabonga khuluma ubrian ndlovu sesoweto
Hayi selibonile lapho studio 7 ngabe linjani? Yeah, hayi inkinga nje ukuthi liyavala amanyama amalokuzena ama voice calls bathamanyalo abale angasinkinga likhetha njani. Kodwa ke umbuzo wami ukuthi ukhuluma ngathi maphosa kaFosman uka ward 1 case. Into engifuna ukubuza ukuthi kade vele okuyini okunzima kanti ukuthi lesichasisele ukuthi ke le vaccine le ezileyo iqondile yini nokuthi abantu becasisele nje befundise kahle kahle bezwisise ngayo ilokuzeni le ukuthi ke i-vaccine le ukuthi iqondile yini ifanele ukuthi abantu beyithathe komampela yini. Siyakudinga ulwazi olunjalo ngoba njengokubona abantu besihlele emuva nje sithola lokulalokhu okwenza singazi ukuthi kanti okwenza kungacace nokuthi abantu fundise kahle kahle ngali vaccine kuyini ngoba asikhululekanga umkhuhlane asiwufuni kodwa asikhululekanga ngoba silamfundiso esiqhile ekupheleleyo engasenza sikhuthalele ukuthi sihlabe kumbe sikhuthaze nabanye ukuthi abahlabe.
Salubonani, salubonani kustudio 7. Ngajabula ma-record le ingafundwa ibale kakhulu mna lesikhalazo like imigwaqo yakithi iZimbabwe ifile kodwa kwavotwa kanti basazotshintsha nini abantu labo. Ngcono sibonene ukuthi ma kwehlulile ukuthi kutshintshe imigwaqo kukhanye ukuthi ilizwe liselabantu. Manje benga-expectele ukuthi ngo-2023 bavotele ngoba babengamafeyila okhulumayo ngumoyo ngwele South Africa.
Linjani basakazi bakwa-Studio 7? Nami ngithanda ukubonga le thuba enzingalithola mnikizo lami undodana Dlovu mbuyenkaye egonye. Ngithanda umbongo Studio 7 yazi ukuthi phezu komsebenzi wonke ngoba ngihlala mlalele njalo phezu komsebenzi wonke eniwenzayo lidinga ubumbano lokubambana anibheki mhlobo libeka indaba njengokuba injalo ukuze thina njengesizwe sizivuse sizikhethele namazwi abantu abakhaya nezinto abafisa ukuzitsho inhlungu eziphakaze ngaphakathi kwabo bazikhuluma ukuze imoya yabo ikhululeke. Sibonge futhi naye inkosi le ngoba singakwazi thina singaphandle kwamazwi asingoba inkosi zimbila sinankinga na kodwa sidinga ukuthi lokhu mamazwi ayiwo adinga ukubuyisa isizwe ngoba yazi kuhle ukuthi ma iqalisa phansi ukuthi abantu bedinga Friday kuzama begqoke lezi mpahla zesiko ezesintu kahle kahle. So kudinga ukuthi abantu siqalise ukuthi thina njengomthwa siqalise ukubuye ugqoke lento ukuthi ma ungumntongo ugqoke isidonga sakho ma kodwa singumthwaka yazi ukuthi inthintile lawo mazwi akhitshe yinkosi ngoba azama ukubuyisa isizwe lamazwi enjalo futhi azama futhi ukuthi ne-generation ebuyayo abantu abethu lesizukulwana lesi esibuyayo sizame naso ukuthi sibe kwazi ukuthi sona singobani dabu kanjani wabantwana laba njengo laba abantwana o-2000 abazazi. That's why ungamsola umntwana ma esenza into ephambene ngoba akanalo isiko nomthetho elizweni kandwe isizwe sikamthakwazi sebesokuzenzelwa nje kuphela. Lami ngiyabonga basakazi bami, ngiyabonga kakhulu.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 kumagumbi amanomhlaba. Ngikhothama nakuso isilo sakamthakwazi ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana ngithi wayethe ndaba ezitha izwe ngelakho lisuka kungulukudela lize levinjwa uzambezi. Basakazi bengithanda ukuphawula kancane lapha lokhu zabafowethu bethi hayi ama-audio ethu abalwa lapha ku-Studio 7. Hayi uyabube nelaki la ukuthi yakho ibalwe ngoba i-Studio 7 sibalwa ngabantu abangaphezuka silalelwa ngabantu abangaphezuka 2 million. So bonke ngiyacabanga ukuthi balokuthumela nje imbono yabo. So uyathola ngosuku nje kuthethwa abantu abayi-5 or abayi-4. So kuba yileyo laki nje ukuthi uyithole la i-audio yakho. Ayisiki ukuthi basuka bekhethe ukuthi ibuya kubani. Asibekezeleni sihlale sifake imbono le yakho lo wakho umbono baze bewuthathe. Bese mbuya la wasakaza. Lokhu zabafo ithethi abantu bakithi bavotela amashona ikakhulukazi labo baku diaspora bethi asivotele napa amaqembu izimabuzo ukuthi labo bantu abahlala bethi kuvotele wapi bathe bekhaya yini bevota. Mina phela makukulama election lokubona kuphela amashona esiyekhaya esiyavota abantu bakithi kakhulukazi nalabasabethe sivotela amaqembu akithi amafuqemba zeshoneni livota ngama WhatsApp madoda kona lapha ema groupini li misinyawo amashona wona mana la LDA yavotela othundisa makufika isikhathi sama election bahamba be vote
lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ngeviki edluleyo abasakhulayo abaningi bathelekane edolobheni leFlorida elingelinye lamadolobho okuzithokozisa kwaphithizela kwaba lobudlwangudlwangu kwaze kwathi usibalukhulu afake ikhefyu. Abanye abakhulumele intatheli zindaba kade besedolobheni leli bathe bese kuyisikhathi eside bengayanga zijabulisa ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, yikho bephume ngobunenge. Njalo bathi lo mkhathi ubumuhle okokuthi baphume bayezijabulela elwandle lezinye indawo ezinjalo. Sixoxe lesibalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi ubona kuyini okungaba kubangela ukuphithizela lokhu.
Kutsho ukuthi khona kuvele kusukela okwinto kwakhona kusuka ngogovernor kuze kustate sakhona kuze igovernment yakhona ukuthi yona ivele ikubamba njani khona lokho okobhubhane lolo COVID. Ongakhangela ugovernor we Florida uvele na umuntu lwana wasukela khona le elo President Trump bekhangela into yabo yona leyo kuthiwa ubhubhane lolu akusilo lutho, ubhubhane lolu ayiflu nje ezadlula. So ke iFlorida ayizange iqinise imithetho yayo. Ungakhangela kathi isikhathi bavulile bathi yeso kuvuliwe wonke umuntu usekhululekile, konke kuyafanana le Texas khona lapho ukuthi ugovernor khona unjalo naye ukuthi lokho sokuvuliwe lokho kwamamaski akusela muntu okumele afake imaski. Wonke lokhu into yonke kayivulwe ifanana, yikho okwenze abantu baya khona laphayana eFlorida bayakwenza khona lokhu abakwenzileyo.
Khona ngombono wakho ungatheni kuyakhanya yini ukuthi sokusiba lobungcono kungasatshelwa ukuthi kungaba lalokhu okukhulunywa ngabanye okuthiwa yi-third wave okutsho ukuthi singabona nali memethe kanjalo igciwane le-coronavirus?
Yes, nxa kuyikuthi abantu baziphatha ngayona yani indlela esiyibonileyo kuthokoza lokho kokujabula kungathi kuhlanya okungathi kulama-drugs phakathi lamatshwala lezinto lezi ezinjalo. Yes, kuzabuya enye i-wave unumber 3 ngoba okhona ukuthi ngabantu bahlala benze social distance bathatha amajekiseni kungaze kwathi lanxa umuntu esehlatshiwe ijekiseni abe sebonakale lokhu etshakala. A-a, kodwa-ke kwale kulokhu kusiya abantu kusehla. Kodwa bangajaha njengakhona lokhu esikubone kuphithizela eFlorida, hayi akusoze kuphele lokho kwinto. Sizabuyela kwenye i-lockdown masinyane.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Houston esigabeni se-Texas.
Bye! Shira! Wadi! Good night! 900! Namona intambi boma! Aisha kuchinjiri kade ngoma! Hanyera mera zikapopoma! Adina darone kuchila meke saka!
Kilo, ni namo dipende. Baby, I no gonna figure. Handi tika mira baby, wangu atendeka. Mawaka mchino achirereka. Kuta jende ari kuta kumbondi bereka.
Ingoma kama 9 ehamba lo Enzo Aisha besigcibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje lesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelaviki elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.